Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-13 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye
20 meters uzatholi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation unkosikazi nxa evotela edakamela primary usekuphe nkayi north.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote.
Ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandlaleli umnumzana Ian Magone utshele uChigumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMagone uthi eGogwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluhambi kahle ngoba ekuqaleni izeka izange yenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele izek yazise uZulu andubana lolu hlelo luqaliswe lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Baphonga ukubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana lezekho ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo amavoters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lolo lwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe ema-ofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu 18 abaregister ukuvota ukuthi baye check amabizo abo ukuthi akhona ku voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela emaward akhatshana lama district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli bezeke.
Zona izikhalazo zenu lizihambise ngapi?
Khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele iZEC yenze imhlangano lezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation. Khathesi eNkayi South iZEC sidale inkalakatha yohlupho. Uzathola ukuthi umuntu ovota eDakamela primary useku ward 15 eNkayi North, ovotela eDakamela secondary ulokhe eku ward 16 eNkayi South. IDakamela primary leDakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters. Uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yidelimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela primary useku eNkayi North, then wena nxa ulokhe uvotela eDakamela secondary ulokhe useNkayi South. Lezi izinto okufanele zilungiswe yiZEC.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe, umsekeli kamgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland North kubandla le-CCC. Ubekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMathebeleland North. Okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ekhuluma ngodaba lunye lona lolu olwamabizo angekhoyo ku-voters roll.
Balele umama uJustice Sigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi, ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi weZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi ama-province wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa iBVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo wakho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabizo. Okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale leZEC, leCivic Society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba iConstitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla ezeki yoni zeki izalwa iconstitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kone bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandla leni sithi cha lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo. Siyabonga Zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.
Lawe ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Silokhu sikudaba lunye isiphathamandla seZEC umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe. Usilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulu.
Amapholisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo. Embikweni wethulwe izolo, amapholisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba, njalo abanye abesilisa bayagwazana ngenqamu. Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa yimthethwandaba ngoba bedale udlakela. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa.
Inkulumo eliqiniso, ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and kubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu, okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu, but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi. Lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso, amadoda izikhathi eziningi yiwo ahlukuluza omama. Even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama, ilinganise njalo, incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba. Into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela ayisiyo indlela esixazulule, kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya, inkinga esilazo esigabeni, kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane, sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo. Njengenhlanganiso sikholwa ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So abantu asihlaleni phansi sixoxisane, sidinge indlela engasokuhlukuluza, indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo.
Libaxwayisa lithini abantu? Liyahlangana labo yini bonke abalwisanayo? Libeluleke.
Silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness, ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezijiyeneyo, sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu. Singancedisana njani? Sikhulume, sixoxisane, kungabi lo dlakela osolwenzakile. Kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama, osisikhathi siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama, lazo bebuye labo mama, lathi sibuye labo baba, sihlale phansi kukhulunyiswane, kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni kudlakela ke lapha obaba isikhathi eziningi abahlukuluzwa mama, kodwa of course bakhona ababa laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo. I-counseling department yethu ivulekile iyancedisa bonke ubaba lomama abahlukuluziweyo labahlukuluza. Abahlukuluziweyo bayancediswa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa, ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele. Abahlukuluzayo labo bayancediswa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakela. So siyasebenza lamadoda azibuyelayo, maybe ama-perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo, labanye ababerefiwe ngamakhoti ukuthi abuye azothola i-counseling, njalo lamapholisa ayarefera abantu ukuthi babuye njalo bazothola i-counseling kunhlanganiso yethu. Njalo siyasebenza labemajele ukuncedisana ukuthi labo abangene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe, bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani, ebuhlungu okunganani, njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo. So siyancedisana lama government departments achiyeneyo, lama organization azimeleyo njalo achiyeneyo, lama individuals ukuthi sincedisane ukubana siqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender, obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho. Phansi kwemigomo emitsha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe e-Broad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu. Le into yabo vele usiyakudala kade sibakhangela ukuthi izanu singadliwa. So abezanu vele lokhu into abadla ngayo. Leyo badla ngayo vele abuya kumangalisi. So noba kunjalo sithi siyahamba siyevota kunjalo sibili. Kade sibesala ukuthi ba-announce ilanga lokuvota inxa kuthi babona hey kunzima. Umfana omncane bathwalela ubhulu, Okhulumayo ngigagisa Mchijo Mkhwananzi, ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyani lesilo size sinyama sikamthwakazi. Siyalibingelela emagumeni wanu umhlaba lapho elikhona Nkosi yami. Ye, libingelela nguye umzukulu kaXamuka Vinjela untaba kayibhodibhodi ngoba le ntebe kuphela. Awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu. Ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha noMthembo Nkosi yami. Wayevuka ngola uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South owuthi uyalwa kanti abantu bezanu PF kanjani? Kanti wayilisilo. Phendula kahle baba. Phendula kahle beka amaphapho phansi, uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula. Ulowa umuntu bekubuza ulelungelo lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza. No, bantu bezanu akuliziphathe kahle. Yeye ngikhuluma ngikhona la angikho eGoli ngiseSouth Africa esifundeni or ngithi province esasempumalanga eMbombela, yikho la engikhona. Ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma eseCape Town uyathi useGoli kanti hayi iGoli phela ngeke uthi useVictoria Falls uthi kobulawayo. No, siyabonga. Asambeni siyevotani impela abantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela. Kodwa no abantu bezanipifu sebeqalile ubumenemene babo. Into abazenzayo lezi okuthiwa uyadwena ungeblawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi. No man. Akelekele ukusirobha abantu bezanipifu. Sesibona thina. Thina siyabona impela siyintsha sizelwe ngama-80s. No, lingasirobha. Ya abazali bethu elalibarobha. Please, asambeni siyevotani sonke nini bantu bakithi. Ngala amagama ngithi lapha elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yesistudio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye labasakazi bakhona nonke ngeke ndibale ngamagama. Amen.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi thina siyatshona. Into engizathanda ukuyikhuthaza abantu lapha, abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokutshekha amabizo abo losikhathi sokuba sokuvota babangapheli inhliziyo abantu. Laloo amabizo abo amaningi etshintshiwe, umntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesebhensa. Asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale. Asimeni izivindi laba amayouth ezanu xa sebesiyavota ngiyabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi ilizwe lethu livuke bengabe lonke beyengama-$50 bebone umuntu ozasenzela ikusasa lethu. Hlakaniphani mayouth, yekele ukuhlala limbesisekile ungelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ungela ihlala kahle khona elizweni likube le mfundo kathesi kunje abanye into kuthiwa yi-ATM abayazi ukuthi uthi bauthi umntu angena ku-ATM kathesi yakulo muntu osebenza uthola impentshela kudla khumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumelele ilizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa ngomakhelwana bakhe amanye amazwe aseseduze kwakhe akusukuthi abawona omapresident abamakhelwana bethu bayona bayadla imali yombuso kodwa abantu ababulala ilizwe okwakithi kuyayangisa kakhulu. So asizamenini ukuthi sithungiseni ilizwe siyevota laloba betshintsha amabizo ethu okubhalisela sambenini loba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kwele Botswana.
Salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi? Hayi nasiyaphila. Into ebantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu leZANU-PF. Waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bahamba benika abantu ama-$5 kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona futhi behambe njengakhona ukuvela kuhlala bekuyenza ngoba into yabo vele leyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto. So singarojwa ngamaswithi nje abantwana sibadala amazingakho yenzele utshintsho asibende utshintsho ilizwe lethu. Loku uma besinika izimadlanyana kwama-$5 lokhu asithathe nesizidlekeni lo uma siyangena ebhokisini siyakwazi ukuthi siyenza kuphela.
Samile emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi esiphathela wona. Lapha nginombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje sami si-worried ngendaba ye-election lekhona ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu ukuthi bekwazi uku-checka amagama wabo manje jose we-election izeki yona le yaphitha uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela yimfanelo kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le berigelisa no-PF. So ayikho yini indlela bamplana ukuthi akenziwa especially laba abaphethe uthuthusila ukuthi bebe lamacebo okubona ukuthi kuyini into engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeki sibona ngalilude angeke ikwazi ukusiphathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo nginawo-ke lapho kubo bonke abantu ongakwazi ukungisiza mphendule ukuthi alikho yini icebo elingenziwa before i-election ngoba khani vele sesizo kala futhi enze khona lokho yakwenza ngelast election izekho mayezahlehluleke upha abantu i-voters roll ba-checke bezibona ukuthi bakuphi ma umuntu yethu uyazi-checka igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le province yakhe so kukhombisani lokho josiyakukhethwa cela impendulo ma ngingayithola lapho siyabona.
Salibonani badala esibafowethu ngiyalelalela sonke isikhathi Studio 7 elizwa lonke bafowethu ngezindawo esibafowethu le ndaba yekhaya le yeZimbabwe hayi inzima bafowethu kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile boname from there bekuthi ba-check amagama abo kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona ale nto bafeswe yinto enzima mpela lesi yisisimenemene esingenzile mani awukhenda umuntu ebhalise sishabe igama lekhanje le bekwakatshana bekuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kushoi labadla labo badlale ezanu-PF ayisikho lokho okwenzakalayo mani hhayi ayisikho mani loku kuphanje umbani umuntu ungathi zimosheke zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ugade siyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluze kahle kahle manje mabizo abantu ababuyele lapha iconstitution ibuyisela amabizo abantu lapha besibhalise khona bevote yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala idlala kabi lena abantu ungaphlola ugogolwana kwakuthiwa ngugawolo wayekhuluma lwalo mnyaka athi ngugawolo umbe kathombana lugogolwana manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi hayi 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 uthini-ke manje gayigusu into mazinje usaphila gayigusu ungaphi ora gogo ngiyabonga bani hayi mani akeleyamulunsi yezingcono mani cabange ngcono mani singamoshi isikhathi sabantu mani loke libhalisa abantu kufanabule bathatha amagama welibalasela kathana yini konke lokwenzayo ayisikho mani elikwenzayo mani
salibonani studio 7 salibonani untungamili dube ebusikeni dube siyalibingelela kunjani azi uyahlekisa okukhulunywa yezama bekhuluma ngekuguquka kwentengo bona bayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphikisayo kuyihlekisa kakhulu hlekisa likhulunyiswa nje okhulumayo lokungumeredi mani wabamlalasi
salibonani ku-studio 7 linjani ingabe liyaphila amaqhawa kithi kubalaleli nabasakazi sithi vuka mthokazi vuka abantu yithi sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathebeleni kobomangwe yengwizi kobombambanyika amashona lamachina sebethatha lwalo mhlaba bawenza wabo okhulumayo obg okuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi baphe ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hhayi abasihloniphanga labo abantu impela ngajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwe ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokwesikhathi sethu manje sokuthi ne-air siyibambe noma ijisa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa kuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungulayo zombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye, nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile ezibili u-Tim Scott onguye olilunga elilodwa i-black senator ekhona kuma-Carolinas ngale. U-Tim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika-Trump elokuthi khona u-Tim Scott ayenza ngathi uyangena laphana ukwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama-Republicans ukuthi ama-Republicans alwise laphana. Ngibona ngathi u-Trump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza kuthi lo mama u-Haley bese kuze kuthi lo jaha u-DeSantis wase-Florida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So u-Tim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphumba isivuka mpunzana kungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina u-Tim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa ngu-Trump laphana i-insurrection into zonke lezi kazange u-Tim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana e-White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngu-vice president u-former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika-Tim Scott.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabizo abantu abaningi ibandla le-CCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.